sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-22 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi kuphumelele lolu hlelo.
Kodwa esiqathe sakade sabantu becaca ukuthi abagala ngumuntu oba lohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotelwa. Abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi esiya ngaphi.
Ukukhankasela ukhetho lwakusasa sokufike emaphethelweni osekusele ikuvota.
Sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwa zabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers.
Ivandla lesisi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungisiswa emhlanganweni owenzelwe kwabulawayo.
Nalukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga lakakhetho ekuseni bevula wonke umuntu obuku polling station uyevota ungaqeda ukuvota ulindele impumelelo yakho useduze.
Abevandla lesisi esigabeni semalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zezanu PF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zemalalume ukukhankasela ukhetho zisenza ngani iklinika le yakhwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla ke njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzaqutshwa kusasa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo eyeMeet the Candidate series zithi ziyasuthiseka ukuthi ilizwe selilungele ukhetho lwakusasa. Zithi zona ukuze sizwe abakwenzileyo ukuthi baphumelele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Bindi ongumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ebiphatheke ekuqoqeni limihlangano.
Siyinhlanganiso yezakhamiza kobulawayo, ibulawayo Progressive Residents Association. Sibesebenza ke lapha sihlongisela ukhetho ukubana abantu sibahlomise. Besebenza lezi inhlanganiso ze-site. Sibuye sisebenze leyaba Cook Trust, sasebenza futhi le-BVTA, Ibulawayo Vendors Association. Esithemba ukuthi mhlaka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hatshi abantu labantu esababonayo sibona ngathi ngaba ngukhansela ongcono ngulo, ongaba ngumember of parliament ongcono ngulo, well, ngasikhala ngama-presidential ngulo ngenxa yokuthi labo bekhulunyelwa yilaba abantu ade bekhona. Isikhathi ezihlukeneyo ukuthi umuntu athi sekhizwa kuthiwa hayi lundi vela simazi thina sikaye simbone lokuthi vele wavela ngaphi. Besibalekela khonokho ukuthi abantu abababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngaphi. So abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo. Besingeke futhi abesingabagqugquzela ukukhetha abani kodwa sithi bona abantu abakhona apha wena lowo osomkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona uyamkhetha. Well, okunye ebesesikhuluma nxa sesiqethakele imhlanje besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane, abantu babe lokuthula, abantu bangaxabani, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwembono, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwama-political parties abasuka kiyo, abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonoko. soke esilethemba lokuthi kukhanya ngathi imessage leyo lapha kobulawayo sifunde ngathi ayingabi ingenile ebantwini ngoba iqinisweni kathesi njengobulawayo kulo silungisele ukhetho sokusebenziswa ezimbili asikahlani lobudlwangu dlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa mebetshana xa kungabe kukhona ingxayisa besingakuzwanga sikabe nje kungabantu engxenye yababili abathathu babe bangento zabo sibili kodwa eqinisweni wakathi sifunde ngathi hayi abantu bengathi kulokuthula lamalungiselelo sifunde ngathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izex yabona so abalapho ngelendawo zokuvotela ungelazi ikolo sibona ama tent asefakiyo khona kuyasijengisa ukuthi kuthi futhi hatshi into ziyahamba sibona ama tent sibone la mapolice asekhonelini nama tent sibone futhi labantu bonayo bezekho ngabona akuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotela khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kula bantu abahamba abazavotisa basebesendaweni zabo esilethemba lokuthi kwanye kuzahamba kuhle ukuthi mhlaka 23 ngo-7 o'clock owekuseni polling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwanye sazi kutho ukuthi ukuvota kulilungelo lakho oba yingxenye la ukubana uwenze isinqumo ngelizwe lakho soke sithina asihambe emhlaka 23 ngobuningi bethu sihambe siyevota futhi sifike ngesikhathi singakhohlwa isikhathi sabekwa ukuthi ngu-7 ekuseni kuseyavalwa ngo-7 ntambama so ungamele u-7 wantambama hamba kusalesikhathi kwenzeka ukuthi ungafika lapha ingxenye ukuthi hayi ibizo lakho alikho lapha lilaphana wenelise uhambe uye khonaphana soke isikhathi siqakathekile uya abantu sonke sivukele khona njalo sibe le ngxenye ukuthi sikhethe lowo muntu esimfuna ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela abantu bese sikhala futhi kusasa so nanti thuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha
abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokho likhuthaza abantu ukuthi bayivota
kulabo abancintisayo yes bakhona abantu abalenhlelo kodwa esiqathi sakade sabantu becaca ukuthi abakhala ngumuntu obalohlelo kathesi ngoba sefuna ukuvotela abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngapi esiya ngapi ehamba le community esebenza le community kumbe ekhuluma ngenhlelo zokudivelopa isigaba sakho yibantu bekudinga bathi lo bengaziwo sephonga uthakathi ezingenxa yokuthi sefuna sokulocate sefaka lokhu lalokhu abantu bebesithi hatshi bo bathi umuntu onjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa esevotele futhi anyamalale azayibonakala futhi enxa sokusebenzayo sokusonda kuma-elections
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Usthandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Electoral Support Network iZESN koBulawayo eyinhlanganiso ezahlola lolukhetho umnumzana Thembelani Dube kuze sizwe asebekwenzile.
Sinhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isigaba sesikiso kathesi sesilungiselela esingathi khona khona ngama final stages before i-election ngakho ke sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwazabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers so ke bayafakwa ngamaqembu kuza kuthi ke ngemva kwalokho babe sebesiye izindawo nokumele basebenzele kizo okunye futhi esikwenzayo ukuhlanganisa lama observer missions achiyechiyeneyo okwakhathesi sesihlanganele Carter Institute sahlangana le European Union sahlangana le African Union sahlangana le SADC teams ezizwe zo observer ama election kwele Zimbabwe siyaxoxisana njalo lemisakazo echiyachiyeneyo ukuze bathi ukuthi bebazi ukuthi isigaba singaphi kathesi siyahlola njalo lokuthi kambe ngaba ama polling stations imaterial yokuvotisa ngabe sifikile yini ikuhamba nje sikhangela sibona nje okwenzakalayo asi interfere lutho hatshi ikubona nje iactivity engabe ikhona isenzakala konke khonokho ke ukuthi abantu babekwazi ukuthi isigaba sesingaphe sokuthi abantu sebe ready ukuthi sokungavotwa sizahlola njalo ukuthi kambe ama voters rolls okumele abantu babone mhlawumbe becheck amabizo before i-election engabe khona yini kusukela kusasa njengoba kusasa kulilanga lokugcina singakafiki elangeni lokhetho sibambisane le University of Zimbabwe sikhiphe njalo ugwalo olubeka sobala ukuthi nxa sikhangela ama-elections elizweni leZimbabwe kuminjani lugwalo ke lwama-themes besingathi ulezigaba eziyisikhombisa 7 themes abantu ke bayakhuthaza ukuthi baluthathe lolo gwalo mbe baludinge bazibalele bezwe ukuthi okuphakathi kuyini. Siyakhuthaza ukuthi abalufunayo baxhumane lathi, baxhumane le nhlanganiso yethu ukuze balayelwe kuhle ukuthi bangaluthola njani. So ngokunye sikwenzileyo ke njengenhlanganiso konke lokho sibambisane labacubunguli abasezingeni elikhulu e-University of Zimbabwe.
Hello ke ngumnomzana Thembelani Dube esikhulumeli senhlanganiso yeZESN kobulawayo. Kolunye njalo udaba ibandla lesi sisilithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo enkudleni ye White City Stadium. Egesizwe ingxoxo ebesimele silethulele yona izolo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesi sisi umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Umongameli uphe commitment to the people of Zimbabwe and labantu ke bakobulawayo le mathebeleni ke jikelele ukubana ukungena kwe-TCC kuzalungiswa ke imigwaqo. Umongameli ubambe indaba zama-salaries kakhulu for civil servants ubana wonke umuntu ufanele ethole imali ethengayo above ipoverty data line which is 500 US kusiya phezulu efanele ephiwa amapholisa, amasotsha, amadokotela, onesi bethole imali ethengayo, amateacher bethole imali ethengayo iZimbabwe yonke jikelele. Njalo umongameli ukhulume ngokubana international fanele sejoyina inhlanganiso njengabo internet Commonwealth njalo lokulungisa ke isquarity selizwe to the IMF, World Bank, African Development Bank, labo Paris Club of Lenders and the Bank of England esile isquarity zabo, and of course domestic debt ke yelizwe. Mongameli uchasise ebantwini ukubana konke lokhu kuzabe kunceda ukubana sikhiphe udubo ebantwini, sifake meters bedlela, sikwanise ukugcina izinduna labo sobhuka ikonti besetshenzwe ngamapolitical party. Konke lokhu ke kuyizihlelo ezingaphansi kwama-policies e-TCC. Kodwa into eqakathekileyo ukubana sikhiphe ke isilo esesibulele ilizwe leZimbabwe eliZANU-PF, sikwanise ukufaka uhulumende ozakwanisa ukuhlonipha abantu lokulalela abantu.
Siyasibone kwesinye isikhathi abantu bebuya emaralini enu njengalokhu okwenzakale kobulawayo, kodwa ekuvoteni bevote bebebalutshwana. Akusoze kufane yini kukhetho lololuzayo?
Hayi, kube sobala kithi kulibona ke kumarali ethu singakayenzi inhlelo lesasile kamethe umkwazi ukutaza wonke umuntu ubethe aba registered voter, yikho sithole ithuba lokubana abantu bonke abavota abavotayo mhla 23 bekhuthaza ukubana bephume ngobuningi. Ngenxa yokubathi inkinga eseZimbabwe ukuthi oqala kuba kulabantu abacabanga ukuthi ukuvota kawuncedo, kwesibili kulabantu ke ababona ngani mina yami voti ke ingahamba nyefaka kulabanye abavotileyo. So yikho umongameli efake a specific message kuZimbabwe yonke jikelele ukubana nxa uyiregistered voter thatha ke isinalo ukubana ubele iqiniso ukubana hambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula wonke umuntu wobuka polling station uyevota. Ungaqeda ukuvota ulindele impumelo yakho useduze le polling station ukubana ke sibe kwazi ukubana this time akula umuntu ozakwanisa ukuthempa noma ukutshontsha ke izifiso zabantu.
Njengoba kobulawayo ekhona ama double candidates, liza kuthatha njani?
Hayi, le ama double candidates iphume sobala umongameli ube lethuba ukuintroduce ama official candidates awe TCC ikakhulu ke endaweni ka yasephumula. Umongameli uchase sobala ukubana usichelesile mahlangu nguye ke icandidate yakhe emelayo ingumember of parliament. Njalo umongameli uchasisile ukubana eNtumbane umuntu omela iTCC nguPrince Dube ukubana bonke abantu abahlala eNtumbane bebe lolwazi. Njalo eChabalala lePhelandaba umongameli uchase sobala ukubana uGift Ostalos Siziba nguye ozamela ke inhlanganiso yeTCC, labanye ke abanjengabo Precious Banda eCountry Park, labo Eric Gono eLobengula, oDecent Bajila eLuveve, labanye abanjengabo Sarenda ke ebulawayo Central, labo Nicola Wasen ebulawayo South, labo Minenhle ebulawayo North. Bonke laba bengabantu ke abamela iTCC, labo Manduna Enketa, bonke laba ke ngabantu abangaphansi kweTCC. Umongameli njalo introduce official ama candidate wethu ayeTCC emakhansilini lokuveza sobala ukubana ozasimela ebe ngumeya uma thina sikhethwe ngabantu ngusenator, former senator wakobulawayo osengukansilor uDavid Coulthard. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba, ungumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo abebandla le-CCC esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zebandla leZANU-PF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho, zisenza ngani ikliniki le yakhiwa nguhulumende.
iclinic le isungulwe izakhamizi ngomnyaka ka-2013 njalo ayikaphelisisi. Kodwa ivulwe ngummeli webuleli mayidale lephalamende olilunga lezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi ngeviki ephelileyo. Yena othe umthwalo umtholampilo lo ungumzekeliso wentuthuko esilethwe izanu PF esigabeni. Oncintisa kukhetho lukakansila kuward 14 emele ibandla le-CCC umnumzana Ephraim Mathalaza Moyo utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi izakhamizi zithukuthele ngokwenziwe izanu PF. Uthi njalo kuningi azakwenzela uZulu engakhethwa.
Isigaba sami sehlukane kakhulu, into yokuqala nje kubambanisa abantu ukuthi umuntu weChaguta, umuntu weGochombo, umuntu weMalopa, umuntu weMafeha babambanise kube umuntu oyiwane. Sengikwenzile, ngicabanga ukuthi into yokuqala ifuna ukwenziwa leyo. Sile clinic eyaqala ngo-2013 eyaqalwa yimi ngiloMika lo Philip Mabhena, saba lo chairman wethu kwakuthiwa nguDuba Dube, saba lo vice wakuthiwa Milton Moyo. Sayiqala siseGoli, amshiyo saqala singamadoda angu-10. Lo secretary wethu general uFansen Ndebele ngabantu esaqala labo iklinika ngo-2013 eyayihlula ukuphela kuze kube namhla. Sizizophela namhla ngenxa yokuthi izano isifuna ukukhampeyina ngayo.
Iziphi ezinye inhlelo olazo?
Kule kuhole yasala eMafeha ifuna ukuqedwa njengesigaba sethu. Kule bridge eMafeha laphana likhona ngamva kweMafeha liCMZ yangapha eMalalumela lelifuna kulungiswa. Kube sekusithi le preschool eseChaguta engekho. Kulabantu beGochombo abangelamanzi totally, ngabantu engikhangelela ukuthi nxa ngingangena ngabalungisela amanzi. Njalo kule ndlela endaba ihambayo abantu bakuGochombo bavuka ngo-1, I'm sure abalali mabeza ebhasini. So ngenye into engikhangela ukuyilungisa umgwaqo osuka ekhaya labangcwele uhamba straight uzethi koGochombo yechapha sibabe ngapha kule mizini yakomkhenye ngapha kulabantu abaningi abahlupheka. Yizinto engikhangela ukuzenza. Sile dibha esalithenjiswa ngubaba kudala lelayilanga, I'm sure ngasikuka ngakhe loku uMP ethu uzaligephe ngayenzi lutho. Silamadamu ngicabanga ukuthi sekuze kwaba kathathu. Ubaba uMP simcela ukuthi kahamba ekhangela idamu leGwembuthi. Sasisekomunye umngcwabo wavuke ebuyekuseni wathi uzahamba, sitenxa sesifanele semjengisi wachiye ngahambanga la. Kathesi wabuyela samcela kazangayo. Izinto engicabanga ukuthi sifuna ukuzilungisa amadamu ethu wonke agqibelekile. Ngikhuluma nje asilamanzi manje, inkomo zingacuba noma yinini.
Indaba yekliniki yeMalalume oke wakhuluma ngayo ehluphayo kuhambe njani kahle kahle?
Ngiklinika kuyadanisa baba Nkomo. Kuyadanisa mpela Nkomo ngokweklinika kukhulumeki. Kuyadanisa, kuyayangisa, kuyethusa ukuthi ubaba uPhuthi uMP ucabangeni. Ngoba ngicabanga ukuthi ilanga lokuqala wasithembisa msho kwakungoMay ethi uzabuya next week labantu baqhathile ubaba uMP bezoqedisa iklinika angazange abuye. Sagcina labantu sesizenzela simangele thine sebuye ethi uyavula ikliniki mhla ka-17. Ebeka nge-2 days atshona sisebenzisa abantu nzima, abasebhuku besebenza nzima, abantu bemangele, abantu babuya bethwele imiganu bavuke ekuseni bengabantu bathengela ukudla, abantu babuyele sebemangele bayatshona khona. Akunengi vele engingakukhuluma Nkomo ngeklinika, ngoba iklinika sazakhela, sizakhela thina kuthe nxa isivulwa yangani ziningi izinto ezezwe nguhulumende. Engicabanga ukuthi kade kuyindlela yokukhampeyina ngokubona kwami. Kade kuyikhampeyini abantu kabajabulanga, abantu babuye bethwele imiganu bengabantu abazabuya. Kuningi vele ngike ngikubale ngikuqede ngendlela ojahe ngakhona.
Alo-ke ngumnumzana Ephraim Mathalaza Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 14 esigabeni seMalalume ePlumtree. Oncintisana lo Moyo emele izanu PF umnumzana Experience Dube kaphendulanga imbuzo esimthumele yona, kanti lo cingo lwakhe belungangeni. Umeli webulilima edalele ephalamende njalo ngowezanu PF umnumzana Dingimuzi Phuthi laye ubengadobhi ucingo lwakhe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi intengo yokudla lenye impahla yezitolo iqhubeka isehla ngoba uhulumende esethethe amanyathelo okuvimba izigilamkhuba ezibangela ukukhwela kwentengo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kule pholisa ebelilinde amaphepha okuvota eJambezi duze leVictoria Falls. Ladakwa laze lalala latholwa ngabaholi balo liqhuba libhuqa obukabhuha. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani masitudio 7. Sibonge lapho inyoza ezimnandi. Sisigqugquzele lathi simemezele indawo yezindawo. Mina ngingahlalela elubani. Manupano amahle. Ekanjana laphana konke senipholu gomoza. Sibombo lupaswana. Konke ndwane le konke siyakhuluma laphana konke kubo wange. Victoria Force konke laphana Jambesi. Sibuyela basithi Gwanda majawundeni sithi Blawa Town Village. Votani wonke labantwana kungabi nokwesaba. Akulampi evukayo. Lingethiselwa. Lingabotshelwa tshani badala. Asambeni ngobunene siyevotani. Lingethiselwa. Liqhuqhuzelela abanye hambani levota badala. Okuhle okutshintshayo kade sihawula kambe kunini sihawula singakwazi ukuhlala abantu abethu laba bayafisa ukubona oyise kodwa lamhla bamboni. Sibonge laphana singabi mude kakhulu. Siyabonga sengathi odele ngahambi yephezulu. Ngibonga laphana igama lami umuzi khona Nkomo uma lapho elipanda.
Salibonani kustudio 7. Ngimzwile lo baba lo wasuka ku-MDC lo siya ku-ZANPF eyikhulumela iZANPF bese mphomba ukuthi wayengasathuli nje bethi uma ekhuluma ngizwe kusiba buhlungu esiswini ethi izani yenza kuhle abantu begcwele emazweni amamiliyoni abantu besuka eZimbabwe ngoba kakula msebenzi okwenzakalayo. Sibonia beZANPF belokhe besidla igolide besiyalithengisa benotha labantu babo kodwa abanye belamba hayi le iphatha idliwe kawani.
Nikubona kwami ngibona ngathi konke lokhu kwesimpumalanga noma abantu labangavota kahle akula tshintsho oluzoba khona emathebeleni noth lokusalayo emasayidini emathebeleni akula tshintsho oluzoba khona because abantu laba badonsela ingubo esayidini lapho so bayasisebenzisa kakhulu. Imingaki eminyaka besehle ukurenoveta imigwaqo eyathiywa ngusmithi kusmithi kathiyanga amabhilidi le migwaqo leyo ukuyesihamba ehlathini. ZANPF MDC kuyafana vele akula tshintsho oluzoba khona. Abantu bangavota bejabulisa abantu ukuthi bavotele bawina kodwa okusalayo thina esibavotele asiwini lutho.
Linjani emsakazweni ne-Studio 7 olibingelelayo ngokosi umfana ophuma endaweni yaseNkala koDlamini. Yebo, bengithi ngike ngikhulume nojaha lo uWitness Dube othi usuke ebandleni le-MDC esiya kuzana. Uthi ubona okuhle abakwenzileyo. Okwenziwe okuhle akubonile yikuphi ngaphandle kokuthi ubone ukuthi ubelandela ibandla elingenamuntu. Njalo kubuhlungu ukuthi ubesuke wa-opposition wathatha abantu abaningi. Namhla utshiya abantu eganyeni phezu kokuthi yena nguyakade ebhizi. Simbone bangumsindo kumarali eyi-opposition namuhla nguyogijime buyela. Uthini ngabantwana babantu abathi ezihlahleni? Uthini manje kathesi nxa kunje abantu kathesi abantu bamenza izanga? Mbona lo mfazi wakhe umbalekele wamshiya. Lo mfazi wakhe nxa ekhona kahle ambalekele angamthembi sengamthengisa futhi lo muntu.
Sanibonani kustudio 7 onibulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilana egoli bakwethu. Ngilokhu ngikulola udaba engangikhulume ngalo kuleli viki eliphelileyo elokuthi inkinga ekhona ngabotshamisa labomonzora laba bantu badlala draft badlala ufeja ngabantu angeke bayikhiphe iZANPF ngoba emini bangama opposition tambama bayiZANPF sesi umonzola sewudlalile wakhe umdlalo eyakhe draft sokubonakele sokuseleke yena uJamisa manje ukuthi manje enze eyakhe draft ke manje. Last time wakhuluma ukuthi iZANPF imsotsile, this time usahlela nje maplan akho ukuthi uzakuthi izani PF yenze njani. Uzabona nje after elections kukhona amangaza akhuluma ebantwini ebamba abantu amehlo. Kanti ke abantu abavuleka amehlo ke bebheke kube umqondisi moyo. Yibo abantu abazaba nomhlahlandlela wabo. Laba abantu nje umshona ukuthi akhiphe omunye umshona it's impossible. Laba abantu zimbila zantabanye. Ake sivulekeni amehlo laba abantu angeke bekhiphane embusweni. Ngobe mini bangokunye ebusuku kuyasetshenziswana. So umthwakazi nje akuvuleka amehlo. Akukuvuleka amehlo ngalaba abantu laba. Umonzora uthatha umbuso iMDC ikumakhuphi. Nawu seyidilize yonke manje. Ngiyabonga.
Salibonani. Salibonani Dr. Salibonani umthwakazi umthwakazi omhle. Ngilibingelela. Ngeke ngizithola igama. Ngokho ngilibingelela ukukhulu ukuthokoza. Kodwa ukuthokoza kwami kuhlangana lokudumala futhi. Ukudumala mbona abantu bakithi bembethe impahla zezani bonke. Kanti abantu bakithi uhamba njani kanti. Ngesikhathi esinje abantu sebejikile. Lonke selise abantu bakithi so abantu sebeyizani. So kutheni kanti. Selikhohliwe lapho elivela khona yini abantu bakithi. Nake le ngidumazile kakhulu. Angifuni lokuzitsho igama. Kodwa ngidumele kakhulu. Mbona abantu bakithi begqoke impahla zezani indawo yonke. Kuthiwani makwenze?
Studio 7. Ngiyabingelela kubalaleli nabasakazi. Thanda ukuphikisana lo Angleston lokho akukhulumayo ngodaba lokubuthana kwabalandeli be-CCC e-White City. Uthi yena ubala into eziningi ukuthi abantu adebelaphana bona bonke abazovota this and this. Kodwa kuthe kugcwele kuthephama enkayi amalunga e-ZANU-PF, ama-supporters e-ZANU-PF. Azange ake abuye phambilini athi bonke adebebuthene laphana kasoze bavote kanjani. Kuwesike ngifuna ukukutshela kucace. Uyabona bonke abantu ababuthana emaralini e-ZANU-PF bahamba besiyalanda ukudla. Hayi ukuthi ngama-supporters ke-ZANU-PF labantu. Labana abantu ngabantu abahambele ukuya kudla. Kuphela. So fanele uqhathanise khona lapho. Yebo ye. Bonke adibela phani White City asibo bonke adibeza vote. Ngokunjalo bonke abagcwala emihlanganeni yeZANU-PF. Akubona bonke abazovota njalo abantu abaningi abaya kuZANU-PF bahambele kuya kudla kuphela. Into ofanele uyazi leyo Angleston. Lokho okukhulumayo njengamanga ususitwena ubungumqoqi amarali wapi? Uqoqela bani? Uqoqela iZANU-PF. Awubali lapha iZANU-PF yadliwa MDC kaMorgan Tsvangirai bala lama results bazokugcina kubunja uhulumeni obambana awubali uyajump ubale lokho ongasikho ngicela ukukutshela kusukusela namhlanje Angleston Sibanda uyakwazi mathupu ukuthi iZANU-PF ayikazi yawina ama election eZimbabwe ulamanga ayikazi yawina ama election aseZimbabwe ngiyabonga kakhulu basakaza ukukhuluma ngozinja ziyamkhokhona.
Alawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ongumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump usevume ukubhadala imali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i-$200,000 kucala lakhe lokufuna ukugenqula impumela yokhetho. UTrump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni kuyonale iviki. Umthethwandaba wesigaba seGeorgia wamupha amalanga aphela ngolwesihlanu ukuthi azinikele ngoba engehluleka uzavalelwa esitokisini. UTrump wazise njalo lamhlanje ukuthi kayi kuphatheka kungxoxompikiswano i-debate yabancintisa ukuba ngumongameli bekubandla lama-Republicans ezenziwa kusasa. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu baxoxisane labazancintisa ukukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi lolu hlelo luphumelele. Ibandla le-CCC lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama-double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Awunganelisanga ukuzwa indaba, ulakho ukuzwa ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.